Loko kuphume embukisweni wamabhizi musamancane laphakathi laphakathi owenzelwe eHarare ongenwe ngabavela ezigabeni zonke zelizwe. Umnumzana Kenan Mpofu ovela enkayi ngezansi elimandabeleni uthi babone kufanele ukuthi bamanyane njengamakopa eqintini ezifana lesivomo lethokwe bebe sebehambisa bakulungisa enkayi craft center njengendlela yokuthola abathengi ethi selungisa njalo lokudingakala nakumabhizimusi emahofisini.
Lokho ngama-office tray kanti njengama-picnic la ingcebethu ne-pushing tray ne-tray imganu isitulo engibuyela kuyikhona lokho kanje but siyalungisa onke amajogwe imiphini yamahloka amaphini okuphele kanje siyabaza konke lokhuyana.
Unkosazana Lucia Zukambile uthi njengabesifazana babona ukuba kungaba lethuba kundaba zokuceca babambana bebathathu ngomnyaka ka-2015 ukuthi belungise amacici.
Silungisa ama-ring nama-necklace nama-bracelet. Siyabe silungisa lokhu okufayo konke kumbe ama-wedding ring konke lama-earrings. Sisebenza siwu-3 silungisela e-biographia ku-mastop number 12. Vele savele ukuyenza lokho ku-2016 siyalapha ku-2018 kuyasiyaopha
ekudingeni indlela yokuthengelwa babukisa embukisweni enje njalo bagcine bevula isitolo se-silver box emzini we-Belgravia eHarare. Unkosikazi Viola omela inhlanganiso ye-Binga Craft Center uthi banamalunga enza imisebenzi yezandla egoqela eyokweluka.
Sisebenza ngama-awards angu-25 in Binga.
Yes.
So sisebenza nabafazi abangu-2000 nama-clubs all over Binga. Yisa abantu bahambisa abantwana esikolo ngenxa yokuluka bayagcina imuli zabo bayenza konke konke abanye sebaphumelela abanye bakuma-yunivesithi abanye sebelo msebenzi omuhle ngenxa yokuluka khonalokho.
Uthi abesilisa bona baphatheke emsebenzini yokugula inhlanzi kodwa abasakhulayo labo sebengena kule imisebenzi belandela lapho okudlula khona onina laboyise. Umpofu uthi inkinga yikuthola abathengi ethi kodwa kwezinye izikhathi bayathengelwa okubenza benelise ukunakekela imuli zabo.
Abantu bangathi abafundisa ngakho indlala kuyaseva endlaleni ngathi nje zonke into impilo nje emakhaya kuyasiphathisa sisebenzi. Yena sithole kuhle kungumnyaka olomusho lemali labo abakhulayo ngoba abantwana kade sivele abanamsebenzi siyabatraina ukuthi labo bakwanise ukuthi bathole izimali zokubaphila.
Esigabeni semandebeleli abantu bavame ukugcila emsebenzini efana lokubaza lokuthunga ongcebethu izitsha amacansi lokunye. Isiqinti sebhinga sona sidume ngengcebethu zebhinga baskets. Ugatsha lezamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi luxoxa imbukiso minyaka yonke etshengisa imisebenzi yabamabhizimusi anje elizweni lonke njalo kulokubambisana labenhlanganiso ezizimeleyo kweminye imisebenzi lenhlelo zentuthuko. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumaPeter Ntambe.